Yeah, which would be lapha e-Congress, u-Speaker uyavotelwa and ngama-members of i-Congress and kumele athole ama-votes angu-218. So, okwenzakalayo lapha ukuthi umuntu oyi-leader e-Republican Party eyiyona eyawina ama-midterm elections elama-Congress members amaningi ukudlula ama-Democrats. Ulenkinga yokuthi kukhokasi yakhe abantu bephathi yakhe i-Republican Party kulabantu abangu-19 abangamthandiyo. So ma kuvotwa laphana ama-Democrats avotele owabo oli-Democrat, ama-Republicans ke amanye avotela yena lo uMcCarthy onguye oyi-leader ye-Republican Party, kodwa i-19 leyana yona yayala ukuvotela uMcCarthy okwenza ukuthi ivoti yokuqala akazange ayithole le-218. Then kwase kuthiwa okay, makuphindwe kwenza ivoti yesibili. Esibili yenziwe ivoti layo azange ayitholi 218. Then okwesithathu kwathiwa makuvotwe futhi. Okwesithathu, instead of ukuthi aluze abantu abayi-19 waluze abayi-20 manje, so ama-Republicans sebeyi-20 manje abathi abamfuni.
Ikulwisanisana phakathi kwabo bona ama-Republicans.
Ye, kulwisana ama-Republican ngoba kuqembu lama-Republican kulabanye aba too extreme on the abangama-right winger abafuna ezinye izinto and bathi lo uMcCarthy abamfuni ngoba kasoze ayenze abakufunayo bona. Even though uMcCarthy esithi izicelo zabo or ama-demands abo siwavumele amanye ngakhona and amanye ama-demands akhona amenza abe weak njengo-speaker. Ngoba bafaka ama-demands ukuthi u-speaker mabengasamfuni bakwanisa ukuthi bamxotshe just on the floor ngama-votes nje ambalwa ayi-5 angathi abasamfuni kumele ayehle isikhundla.
Yena ukuvumile uMcCarthy.
Ukuvumile konke khona lokhu uMcCarthy, kodwa it looks like abasuthekanga ngakho lokhu befuna amanye ama-demands. So ngezinye indlela kukhanya ngathi vele abamfuni totally.
Manje ozabhensa ngubani lapha nxa laba abangu-20 belenkani besithi abamfuni? Kulomunye yini ongangena endaweni kaMcCarthy?
Right now kulo vice kaMcCarthy engingathi nguye i-second ku-leadership yama-Republican. Kusho ukuthi kungaqhubeka kusenzeka kanje uMcCarthy kuzomele abhense asho ukuthi hayi, mina sengihlulekile angisoze ngathola amavoti angu-218, ngangcono-ke kuzame omunye. Kumele azame ukuthi ayenze isibambano maybe lama-Democrats abathembise laye maybe ama-committee chairs or ezinye izinto ezinjalo ukuthi athole amanye amanamba asuka kuma-Democrats.
Uthembekile yini uMcCarthy?
UMcCarthy akathembekanga. Yinkinga yakhe enkulu kakhulu ebandleni lakhe ukuthi abamthembi ngoba babona engumuntu lwana ongayenza ama-promise and then angasawafezeki, angasawagcini. Njalo futhi sambone uMcCarthy laphana ngesikhathi kusenzeka i-insurrection leyana ka-January 6th. UMcCarthy ekuqaleni wakhondema kakhulu, wasola uTrump ngento ayisenzakala, kodwa kungakapheli amalanga ambalwa sambona esese eMar-a-Lago esesiyancinga kuTrump. So abantu abaningi abamthembi vele, abamfuni njengo-speaker.
Manje namhla kuyini esingakukhangelela ngoba bayabuyela njalo ukuyavota?
Ye, kusho ukuthi kuzomele ngoba i-first order of i-business e-Congress mayivulwa la e-America yi-election ka-speaker. So ma umsebenzi lo ongenziwanga, ayikho enye into engenziwa e-Congress until u-speaker azakhethwa. So kusho ukuthi according to umthetho wala kumele baqhubeke bevota until abanye baze ba-give in, bavotele umuntu enalo abamfunayo. As long as kungela muntu ofike leyo 218 votes, akusoze kube lo speaker, i-Congress ayisoze ivulwe until u-speaker akhethwe.